Umnanga kwa wetule loku izolo ngesikati esethekelela indawo ezibhidlizwe lizulu leli.
I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure briefed has been destroyed, so we can assess and determine what government can do in terms of assistance.
Ngibuye lapha ukuthi ngizokhulumisana lezimuli kanye lozulu njalo lokubona izakhiwo engizwe kuthiwa zibhidlike okumangalisayo. Zehlolisisa ukuthi uhulumende engenzelani ababhekane lohlupho lolu.
We need to make sure we understand the quantum of devastation in order for us to mobilize resources to deal with the situation as it stands.
Sifisa ukuthi sibe leqiniso ukuthi kulomonakalo onganani ukwenzela ukuthi sidinge uncedo olufunakalayo.
Countries like South Africa, Botswana, Namibia and Angola have indicated that they also would want to know what our needs are.
Amazwe akuqela ele South Africa, ele Botswana, ele Namibia, njalo ele Angola. Afisa uba wazi ukuthi kulomonakalo onganani ukwenzela ukuthi asisize.
And we are busy now compiling materials which we think they could assist us with.
Kodwa kulabanye abantu abathi umnangagwa uphuzile ukwethekelela indawo ezilabantu abanengi ababhubhileyo labalezindlu ezibhidlikileyo. Kulabantu abafika phose ikhulu ababulele izulu lesiphepho leli. Unkosazana Salim Lambo okunhlanganiso ye platform for youth development ohlala eChiatswa esabalweni seManicaland uthi kaboni ukuthi umnangagwa uza kwenzelani abantu abadinga uncedo.
Awusencedo umuntu khonoko ukuthi ufike namhlanje ngenxa yokuthi urhulumente bemele etshela abantu ukuthi besuke, ebancedise ukuthi besuke ingozi le ingekenzeka.
Yes, siyezwa abanye abebandla lezanuphefu besithi kunganceda kakhulu. Kodwa ke wena njengoba sisitsho ukuthi awusezokuncede pho kumele kwenziweni kusukusela lamhlanje kuya phambili.
Urhulumente umele esithi nxa engabona izinto ukuthi zizayenzakala behle bebona ukuthi bancedisa abantu into ingakayenzakala. Ngenxa yokuthi indaba le yamanzi amaningi yabonakala ingakafiki eZimbabwe, sibona kuseMozambique. Njalo nje befumele ukuthi abantu sibatshele ukuthi besuke, sibancedise ukuthi besuke ingozi le ingakafiki. Kufana lokuthi kulamanye ama-messages awe-CTU aqalise ukungena ngomgqibelo, indaba yamanzi siqalisile. Azange engene vele ngolwesine kumbe ngolwesihlanu indaba le yamanzi ingakaqali. So ezinye izinto uhulumente nxa bewazi ukuthi into izenzayo bamele behle besize abantu into ingakayenzakali kulokuthi beqalise ukugijimagijima nxa sobonakele. Khonokho vele akuncedi lutho. Uhambo kamongameli vele akusoke kunceda abantu ngenxa yokuthi kulabantu abasebefile, abanye abasela lutho. So even engahamba kathesi akuncedi lutho.
Singathi-ke kodwa kume njani khona manje abantu bafuna ukuthi baphiweni, badingani sibili nxa sikhangela uncedo?
Abantu badinga izinto ezinjengokudla, ingubo, amanzi okunatha, impahla zokugqoka, izicathulo. Singathi yonke into ongayicabanga ngoba kunabantu abangaselamisi bamele ngxenye befuye izinto njengamatente okuthi bekwanise ukuthi amanzi la angehla behambe beyozihlalela ematentini. Kodwa okwakathesi izinto eziqakatheke kakhulu izinto njengokudla lempahla njengamanzi okunatha ngoba izinto zona lezo abantu abaningi abaselayo. So bahlala ema-churches, abanye bahlala lezishomo. So bamele bencedwe ngendlela zona lezo.
Kulabantu njalo esabelweni seMaswingo abadilikelwe izindlu kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Unkosikazi Itayi Dube ohlala eBhikita uthi labantwana kwezinye indawo kabasenelisi ukuya ezikolo ngenxa yokubhidlika kwamabholoho.
Kunezinye izindawo eBhikita ezingani izindlu ziwile, abanye abantu bangani abaselazindlu.
Singathi abantu bolabo pho bokathesi bahlala ngaphi?
Abantu laba bahlala ezininini zabo abangani bayabanceda. Asange sezwa nje ukuthi kulabanye abantu ababuye babathatha abahambe nje kuba abantu ababahlala labo ama-next door eziningini zabo. lapho uhambe kona abantu la ukuthi bathole incwadi izindwa azisiningi kakhulu kodwa zikhona sizwa ukuthi kule two abantu abangabafindi zabakwela izindlu
so sizokuthi njalo ke abantwana besikolo kwezindawo kunzima ukuthi bachaphe izifula bayezikolo kume njani khonapho
izifula zigcwele amabridge amabholoho afile anga athethe ngamanzi so kunzima kakhulu ukuthi abantwana besikolo bahambe imanga emide engakathesi ezinye izikolo kufane ngani labantwana abalutshwane kakhulu laba abachaphe izifula kodwa hhayi kathesi sidlule sangani selimile sekungani sokungcono but khona ukuthi amabholoho amaningi ahambile
pho manje nxa kunjalo abantwana bazahamba njani esikolo
ha kunzima kakhulu kunzima kakhulu kuhanje imangeni emide phelekezelwa ngabadala ukuthi bechaphe izifula bebeye ezikoleni kodwa abanye abangala abangichaphe izifula hayi bayazihambela nje esikolo ngoba nje isikolo akulayo sizeke ukuthi kungani lethi lesisoda esithawe lizule elikazamculo le into zingani zinezifusha
ye nxa sesigangeleke ebadaleni lapho ukuthi kade abanye belimile sibili emasimini kume njani
hayi izulu lichayile izilimo eziningi ekade zitshaywa ngumoya liwile liwile kakhulu kodwa nje okunye vele hhayi kube kwatshisa kakhulu uthole nje okunye vele sokuzitshele kodwa hhayi indlala ikhona vele ngoba izulu belililutshwana eqaseni
abantu abaningi bafisa ukuthi bancedwe njani
enxa yezulu leli kufisa nje ukuthi okuqaseni kulungiswa amabholoho izimota labantwana bebehambe kuhle besiya ezikolo abawelwa yizindlu labo bafisa nje ukuthi bethole nje ingubo zokwembatha bathole nje besikafu
inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations ithi akula elinye izulu eselike lana okwedlula i-tropical cyclone Idai elineko le-Mozambique, e-Malawi lakwele-Zimbabwe. Kubikwa ukuthi inhlanganiso le isidinge izigidi ezingamachumi amabili amadola, $20 million, yokunceda abakhathazekileyo. Inhlanganiso ye-European Union layo isidinge izigidi phose ezine zamadola, $3.9 million, yokunceda amazwe la. Ilizwe leBritane lalo lithi lizanika amazwe la uncedo olulesisindo esifika phose izigidi eziyisitshiyangalombili zamadola, $7.9 million.